Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMpandula 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMpandula 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyababonga bonke labo amahlabi ezulu. Akhanye pithekile ukuthi iZimbabwe ayiselamthetho amajaji seginye izanu PF.
Kulabantu abathi uJob Sikhalala abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change abavalelwe entolongweni abaphathwa ngemfanelo ngumthethwandaba.
Lapha ahamba khona ngale ndlela ahamba kuyo isiqubu somgwaqo sehlisiwe abantu baphosela amaluba lapho emgwaqweni.
Sekuzinga eliphezulu kumalungiselelo wokungcwaba indlovukazi uQueen Elizabeth. Kulabantu abathi uJob Sikhalala abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalijumi lasithupha 16 abavalelwe entolongweni kabaphathwa ngemfanelo ngumthethwandaba. Abantu laba abagoqela usiqhamfundo u-Ibo Mandaza, umnumzana Arthur Muntambara, unkosikazi Eleanor Sisulu wakwele South Africa, bathi uhulumende kaMnangagwa usekambule imithethwandaba ngendlela ethusayo. Bathi uMnangagwa labanye bakhe benza okwedlula okusenziwa nguhulumende kaMoyi u-Ian Douglas Smith. Bathi konke lokhu kumele kuphele ngoba uhulumende usesebenzisa imithethwandaba ekuvimbeni bonke abaphikisayo abagoqela uSikhala labanye. Kugwalo olujulileyo olwepetition olunikwe umnumzana Meshack Sibanda osebenza kudalela eCabinet lehhofisi kamongameli, abantu labo bathi kumele imithetho iphathwe kahle kweleZimbabwe. Sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa ngodaba lolu.
Mina kima ngubona umehluko, ngibona nje ukufakwa ke kufana nje lekufakwa kwabantu bonke nje abasezikhundleni eziphezulu.
Siyababonga bonke labo amahlabi ezulu akhanye pithekile ukuthi iZimbabwe ayiselamthetho amajaji seginywe izanu PF. Kodwa ke sibona ngani khonokho batshengisa mhlophe beyond shadow of doubt ukuthi ama judge lama magistrate eZimbabwe seginywe izano. Sibona ngani thina ngabe ipetition le befuna ukuthi ibe semthethweni for records sake ngabe bayithumele ku chief justice nguye olawula ezomthetho. Ikukhanya ngani baphosisile ukuthumela kupresident ngaphandle kokutshengisa isizwe lelizwe jikelele ukuthi izanu PF siginye ojaji lenkantolo. Kodwa sibona ngani singalandela khonokho okwathiwa nguMaduku ukuthi siyencinga nalo president Mnangagwa wasekelwa nguJonathan Moyo. Siyaphosisa sesizaba ngabantu isiginyamathe zezano isikhathi esiningi besenzile ukuthi babe besebenzisa ugodo thina sibe lokhu sisubela. Amajaha wonke asayinileyo lo hayi siyawabonga kakhulu, kodwa sibona ngani balahle indawo lapho okungaya khona induku, abahambise ku-Chief Justice sizwe ukuthi kuzaphetha ngani.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lomnumzana Tafaswa Mugwadi ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF.
Which rule book is he using? I don't know. And all that I want to tell you is that there are no political prisoners in Zimbabwe. Job Skala and his friends or accomplices were arrested on at a crime scene in Tumbisa, in a similar area. There is no doubt about that. And that people's houses were burnt, that people's cars were burnt, that people's shops were arsoned, that other people's houses innocently were burnt by Triple C hired hooligans at the instigation of Job Skala. And the video is there that testifies that.
Siyakuzwa konoko okukhulunywa ngudokotela Ipomandaza. Singazi ukuthi ngudokotela onjani ongehluleka nje ukucabanga ukuthi abone ukuthi kuyini konke lokho. Konoko yakukhulumayo asibone ukuthi kuliqiniso. Nxa umuntu elecala ulecala. Nxa umuntu wona njengosikhala uyabe wonile. Nxa ukuthi udingela ukuthi abe lebail, ye umethi nxa eyizuza ayithole ngendlela ezizo. So lokho ke abakukhulumayo sibona ngani ikuntengantenga nje. Uphonga ukukhuluma uphonga ukufohlela nje. Siyabona ukuthi nxa abantu bevalelwe khona ngale kumele kusetshenzwe njengakhona kokusetshenzwa ijudiciary ukuthi umthethwandaba ubambe indaba ngokufaneleyo.
We don't interfere with the processes of the court. Our judicial independence is guaranteed and secured by the constitutional provisions of this republic, which constitution we author together with the MDC and any other political parties and all Zimbabweans. I don't know what that petition means. But they must hear and hear this from me. The president is nowhere to interfere with the operations of the judiciary and the administration of justice in this country.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, kalani lakho konke lokhu ngitsho lakancane. Kunoku kuyokhulunywa ngabo Ipomandaza, ikuphonga ukudlalisa isikhathi sethu nje, siphonga ukukhuluma ngakho. So kakhohle phinde sibile ukuthi yikho kwenzakala khona ngale mthethwandaba. Mthethwandaba uzimele wenza khonokho omele kwenzakale. Siyakwazi ukuthi kulabanye abantu othi bengawona bazothi ha bona bawonanga lutho kodwa bebone okunye okumangalisayo. Yikho phela sokukhulunywa khonapho ngabo Ipomandaza. Abathule nje khonokho abazama ukuthi bakhulume ngakho. Thina sikwaziyo ukuthi umthethwandaba uzimele njalo uzawenza konke khonokho okumele kwenzakale. EZimbabwe kulo mthetho hathi into zokudlala lesi.
Job Skala has had brushes against the law for several acts of conduct that borders on political violence. Not once, not twice. You know that. Isn't it the same Job Skala who started using in the bushes saying that he was now forming a liberation army?
Umnumzana Tafazwa Mkwadi, ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okungcwaba indlovukazi yakwaLebhilitane uQueen Elizabeth obhubhe ngeviki ephelileyo eScotland. Izidumbu zendlovukazi zisusiwe namhla lapho aphelela khona zabhodiswa endaweni eziningi eScotland. Kulungiselelwa ukuba indlovukazi yakwaLebhilitane ingcwatshwe mhlaka 19 Mpandula. Umnumzana Nkomiyaphi Msipha ohlala eScotland ngomunye wabavalelise indlovukazi.
Basuka la abhubhele khona eBalmoral Castle yakhe la abehlala khona le. Dlula emathawoninyana amancane kubo Aberdeen, Dundee, lokungamadolobhanyana nje okungamavillage nyana okuncane okusendleleni eya esigodlweni Edinburgh lapho azofika khona azulazule futhi izitarada lapho ayedlula eHolyrood kuseParliament lapho azohlangabezwa khona ngomangameli labe monarchy ifamily yakhe lapho bese bemphelekezela ke ngemva kweceremony yakusasa andize aye eLondon lapho okuzenzwa khona futhi omunye umcimbi ofana lalowo.
Umsipha uthi
lapha ahamba khona ngalendlela ahamba kuyo isiqubu somgwaqo sehlisiwe abantu baphosela amaluba lapho emgwaqweni kuyindlela yokumvalelisa kuzo zonke indawo adlula kuzo. Bamendlalela amaluba phansi emgwaqweni. Izimota ke lamaphoyisa konke kugcwele lapho bevimba ukuthi kungabi khona ohamba ngesiqubu esiphezulu.
Indodana yendlovukazi uCharles III nguye oseyinkosi yakwaLebhilitane. Unkosazana Shira Sibanda odabuka eZimbabwe uthi kumele abantu bakhalele umdeni wendlovukazi etshonengo lwesine.
Mina yebo Queen ngiyamkhalela. The reason why ngimkhalela ngiselizweni lapha ngaba ngaba sasingabafuni sisala impilo yokuthi ye babulala obani bayenzani bayenzani ngaba ambuya ngalapha elizweni labo ngaba ngavela ngabayinyanya from the word go and enye into singayikhangelele laba bantu basiphethe kahle why singayihambi siye sihlalele ekhaya siye hlupheka khona into esesilazwe esesizenzile back home ngingabo bona abantu esitha sibafuna abasincede ngazo ngagula khona lapha ngesibhedlela nilathwa mahara ngingaphuma umsebenzi khona la irenti bayambhadalela
umasibanda uphinde wathi
asike siyekele ukukhuluma ngezinto ezadlulayo akusincedi ngalutho kwadlula thina kufanele sikuyenze ukuthi asilungiseni lapho kwawonakala khona sifundise abantu abethu ukuya phambili hayi ukuthi bebuyele emuva sibe siloke sithi okhokho bayenzani okhokho bayenzani kwakuyinto enja sina sizayilwa siyilwa sisiyenzani ngoba sifundisa ukuthi khona abantwana bekhule bele enga bengazi ukuthi i-direction ukuthi bayanga and kuzasinceda ngani khona lokhu kunini sisilwa 40 years siloke sifundisa abantwana ukuthi hey ilizwe leli kwakufanele ukuthi libe soku beso abantwana abakhula lakho besuka lapho labo sebekhula khona kho laba abantu babo bakho babakhulisa ngakhona lokho asike sizameni singabantu ukuthi sike sikhangele ukuthi sifundise abantu bethu ukuthi siye ngapi silungise lwaphe esifanele sikulungise
umfundisi Raymond Motsi webandla le Baptist Church uthi banengi abantu eZimbabwe abangazi uLuto ngendlovukazi yakwaleBhilitane eyake yethekelela ilizwe leli
vele ngabantu abadibekayo abantu abazama ngandlela zonke ukuthi bafike labo lokwana vele akulani labo angikwazi ukuthi angikhole ukuthi abaningi bangikhona babesabele ngakho khonokho ukubhubha kaKhristu
unkosazana Jermaine Ndlovu laye uthi akutsho lutho kuye ukubhubha kukaQueen Elizabeth
yes abantu bakhuluma ngoQueen Elizabeth uthi ngobe shonile njena mina kima ngubona umehluko ngibona nje ukufa kwake kufana nje lekufa kwabantu bonke nje abasezikhundleni eziphezulu othi ngatshona ngithi ngibe condolences bekwathini akungenzeli wehluko ngoba ezithina abantu abamnyama plus abantu besindebeleni akulanto thina esayibenefita from yena ukuba ukuthi abe ngophethe khonale so kuyafana nje ukuthi ufile uyaphila akuwenza umehluko
kule nkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele ikhangelelwe ukuba izavalelisa uQueen Elizabeth ngesikhathi engcwatshwa emathuneni eWestminster Abbey. Siyangangeni kusigaba esilandelayo sike sibone ezwela kwamanye amazwe omafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba eleUkraine selihlasela ngamandla ibutho lakweleRussia endaweni lapho eleRussia elalihluthune khona ngengxenye yelizwe leli. Kodwa eleRussia lithi kalehlulwanga kulezo ndawo ngoba lijonge ukukhulula kuphela isabelo seDonbas. Namhla lusuku eleMelika elahlaselwa ngamalucaca olwaziwa ukuba kuthiwa yiSeptember 11. Amalucaca asebenzisa indizamtshina ezadiliza izakhiwo edolobheni leNew York. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba baningi abantu abahambe kuleyo ndawo bafaka amaluba kulandela ukubhubha kwabantu abaningi eNew York. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngomgubho wenkosi umzilikazi wenziwe izolo emhlahlandlela. Umnumzana Bornman Khumalo isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umdeni woKhumalo ukuba yinkosi kamthwakazi uthi kuhambe kahle emhlahlandlela.
Msakazi, ngiyabonga kakhulu ithuba ongipha lona. Msakazi, ngithi ngisho hayi into esiyibona izolo kwabulawayo kusenziwa imatch, into esiyibona emhlahlandlela izolo ibe yisimanga, ibe yisimanga impela. Ngibikhumalo isikhulumeli senkosi uBulelani loBhengula kamzilikazi, ngibonga isizwe sikamthwakazi ngokuphakama. Ibe enhle into esiyibona izolo, kuyahlangana amahlaba ezulu, kuyahlangana akusayiwe emuva. Hayi, kodwa into engiyibona izolo inhlengezelisa inyembezi ngoba isizwe siyahlangana. Isizwe siyahlangana into engiyibone laphayana iyesabeka umsakazi bekungomncane kungomdala kungomutsha kungosopolitiki ngoba ebukhosini wonke umuntu wepolitiki wamukelekile ngani ngathi intamboni upresident wezaphu sibangilizwe ngibona uMP lo former MP wenkaya uBhebhe ngibone omamguni yabaku MDC ngibone bekunezinduna kuphumelela induna ezimbili kwa abantu izikhulu zakithi uGodadu bekhona kube mnandi kwaba mnandi kwaba mnandi sadla sonke
uphinde wathi bekulabantu bemzini emhlahlandlela
besinezethekele esivele South Africa engenze sure ukuthi ziyathola inyama zidle ngobunengi ngoba uma thina sifika le kwaZulu basipha inyama engeke yeqiwe ngumntwana yilokhu lami laba bemzini abavele South Africa ngenze isiqiniseko sokuthi bayathola inyama enengi ngoba kubo le iyadliwa bantu bakithi bonke abasixhasileyo iMMCA eyiyo elungisayo udadewethu Makhumalo uSibu nabo bonke abaphathisileyo siyabonga kakhulu kube yimpumelelo emangalisayo inkosi ivunule kwaba kuhle kwaba njiyana abantu abadala bekhona hayi kusasa lesizwe liqhakazile
sicoce njalo ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu
kusebenzeke kuhle kakhulu ukuzwanana inhlonipho lokuhlonipha amakhosi konke sicabanga ukuthi next year umnyaka ozayo kuzaba kukhulu ukudlula lokho ngoba sinanzelela ukuthi imessage ibingafikanga ebantwini abantu bebona kusenzakala beziphumela ezindlini beze bebuza kathi kwenzakalani isikhathi khona bejoyina so sinanzelela ukuthi next year sicethe sibambisane wonke abantu isikhumbuzo senkosi uMzilikazi umbumbi wesizwe sonke noma useSouth Africa noma ungaphi siphakameni sincedisana neni sibonile kunabantwana abancane abaningi kakhulu laphayana abadinga uxhaso kakhulu kithi babonisa ubuntu babonisa inhlonipho so into ezinjengazenzela kude kakhulu ukuthi thina abadala sibaxhase nini laba bantwana
umade uthi kumele usuku lolu luqakathekiswe nguhulumende
abantu bachitha isikhathi eside kakhulu behlukehlukene ngemibono ngendaba zepolitiki kodwa uma kufika lolu suku abantu bayahlangana so sinanzela ukuthi uhulumende ngaba yinto ongayinaka leyo lolu suku lolu luyenzwe kube yiholiday kube lusuku kuthiwa i-King Zilikazi Day kube yiholiday wonke umuntu abantwana bengayo ezikolweni wonke umuntu sinakele lolu usuku ngoba sinazo ukuthi abantu bajabula kakhulu uma kulalolu suku olwenziweyo olwayizolo u-10 September
sigqiba lapha udaba lwethu lwanamhlanje asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo
bayawutshela bathi salulandela
sike sizwe ezokholo lwesikristu silo ntungameli Gomo
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelela nibazalwane abathandekayo ngolunye njalo usuku lapho inkosi esivumele khona ukubana sihlangane ndawonye sabelane ilizwi layo eliyilo empeleni elivuselela imoya yethu namhlanje ilizwi lethu esiyakukhumbuzana ngalo silithola encwadini yezaga isahluko sechumi ivesi kumbe indima yesikhombisa izaga 10 ivesi lika-7 kufundeka kanje ukukhunjulwa kolungileyo kubusekile khepha igama lababi liyabola ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile kepha igama lababi liyabola okuthiwo ngumbhalo lo kuzagazi kaSolomon yikuthi umuntu angedlula emhlabeni kumbe angasuka emehlweni omphakathi usekhohlakele umuntu ongumuntu ukhunjulwa izikhathi zonke ephila lanxa engasekho emhlabeni ngubana umuntu vele yena ngokwakhe kanyamalali kukhona owusalayo ngaye leli livi ke uSolomoni nxa eloba laphothe ukukhunjulwa kolungileyo kubusi sehile. Kuqala ukukhumbula into ekhona eyadalwa lo muntu ukuthi umuntu nguye olawo amandla okukhumbula lokho ayabe edlule kukho kumbe abe kuzile kumbe abe kubonile abe sekhumbula ukuthi kuyenje lokho kunje kumbe lumuntu wayenje. Ngithanda ukuthi kuthiwe ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile singakangeni kwisiqephu sesibili. Olungileyo kuthiwa nxa ekhunjulwa kuba yisibusiso kulaba abamkhumbulayo ngobana kuningi abekhunjulwa ngakho okulungileyo. Okulungileyo ngokunjani? Ayisoziqoka zigqokayo kumbe ukudla akudlayo kumbe indlela imota zakhe ahamba ngazo nxa ilezi mota ingabe yini okubonwa ngamehlo. Lapha uSolomoni uthi ukhunjulwa kolungileyo kubusisekile. Olungileyo ngombono wami ngumuntu olengaphakathi yakhe, olenhliziyo yakhe enza izinto ezilungileyo. Umuntu olothando, olesineke, ungaxabanisa abantu, oletha ukuthula phakathi komndeni lasemphakathini, owenza izinto ezikhanyayo lakubani ukuthi izinto ezilungileyo, onakekela izintandane, ohambela abagulayo, obamba umlomo wakhe apho ngokuphafuza njengabe yini obuya emlonyeni wakhe, owazi ukwabelana labaswelayo nxa elakho, angabi ligovu, angabi yisihwaba. Olungileyo ngowazi ukuthi akhangele abone ukuthi angasiza njani emndenini wakhe kumbe lasemphakathini. Olungileyo ngena lowo othi nxa umkhumbula uzwe lawe ubobotheka ngobana kuya kubusisa ngaphakathi. Wena ke ukhunjulwa ngani? Ngithe sisakhuluma ngokukhunjulwa kolungileyo, zama ukuba isibusiso kwabanye ukwenza okulungileyo. Asikhuleni Baba Thixo engcwele, senze sibe yilabo abenza okulungileyo, sibe izibusiso kwabanye. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wenzemidlalo iqembu leLanders Football Club linqobe eLetang United 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla koBulawayo. Nansi impumela yemiye imidlalo efanayo: Black Runners 1, Dynamos 1, Capes United 0, Tenax 0. Siloko sikwezemidlalo, uColin Nyambiya owayedlalela amaqembu atshiyeneyo usevule isikolo semidlalo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Isikolo seYoung Flying Stars Soccer Academy safikisa iminyaka elitshumi ngenyanga kaMfumfu, njalo uNyambiya uthi izithelo zemisebenzi yabo seziqala ukubonakala.
Amafasi uqasa ukuphuma manje ngenxa yokuthi siqale omkhulu e-11-year-old and he's now 10 years, so the oldest player is now 21, and sesila bafana abangu-4 e-United States on scholarships, Nebeo Ismail, Tatenda Mukudu, Sean Matika, lo Denzel Kaviza baku scholarship in the States. They are very good players, but because babe kwansi isikolo athola ama-football scholarships ma universities e-United States.
Kuminyaka elitshumi uNyambiya usesebenzela abaqeqetshi ababalisa abadlali abake badla uBhedu, ababalisa uMaster Masiku, uSiza Khoza kanye lowayengukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe uNomsa Boys Moyo.
Eboreni sasekhona mina angikhona full-time. Okathesi nisebenza le Young Flying Stars Academy. Ngu-assistant coach wa-under 20. Then ngile under 13 coacha.
UNyambiya uthi isimo somnotho singabe sinzima, kodwa kuba khona kwabo kweminyaka elitshumi kukhomba ukuzimisela kwabo.
Ikusise ukhandwa kufuze ibe ngcono, qale vele kunzima, azange sathola kulula in any of the part of the 10 year journey. It's always been tough,
and tough, but we managed to be resilient. So I think we are resilient to make sure we keep on until this Ipumele Academy. This class is assisting some players. So we scout some corner. So let's just come here. Let's say two zero pesi akona. Kule la pesi la kona.
Unyambia uzalelwe dolopeni le Victoria Falls kutoa ukulele dolopeni la gogulawayo. La pwanta lele kona matemba balisa ile stops camp kanya lele Otrix Pairs. Ngomnyaga 1997 utetwe li kambule zisko steel enkabazwe wati ngo 2002 uye kukambule Real Stars gogulawayo. Ngo 2003 upume wa aljala pechi ya wele Albania. Kwa ati ngomnyaga ofana yo upenduye wazo lalela ikambule Shapani Mine. Ngo 2004 uye lenjaro kukambule Real Stars. Wathi ngo 2005 udlalele iqembu leHighlanders okomnyaka owodwa wasebuyela futhi kuReal Stars ngo 2006 uphinde waphuma njalo elizweni ngomnyaka 2008 lapho alubhekise kweleBotswana lapho adlalele khona iqembu leBotet Young Fighters lapho adlale khona waze wathatha umhlalaphansi ngo 2011 wathi ngo 2012 waqala isikolo seYoung Flying Stars Soccer Academy sikhangele impumelelo emidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastlelaga Premier Soccer League iqembu leCapes United libe ngujikile obhanqa 0-0 lele 10 ekusenkundleni National Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos libe ngujikile obhanqa 1-1 lele Dynamo senkundleni yeVengere. Kuthi iqembu leHighlanders linqobele Triangle nge-2 kanya emdlalweni obusenkundleni eBaba Field. Umgadli weqembu leBhoso uLinoth Chikuwa nguye olitshayele emambuleni kabili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ali kutoko lemitova
Salibona lonke linjani igama lami nguThemba Maseko lokuzalo ngizalwa endaweni yase Plumtree esigabeni sasempandeni esigodini sasemkhayeni ngizalwa nguCourt Maseko noqonda Phindlovu igama legroup kumthombo wegazi ngiqale ukungena kulo music industry ngo-2018 kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa ke amandla kaNkulunkulu namandla kaJehova kufikile isikhathi sokuthi album liphume noma liphume sekulate ekuqaleni ka-2019 kodwa ke ngilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele album lona leli ngisapheka elinye CD elitsha njalo ngumthombo wegazi enesihloko esithi ilwane sitha sami
esentabeni emingqumo ethi kubantu sengihamba esentabeni emingqumo ethi kubantu sengihamba sadani shumayela ngihamba sengihamba sengihamba
ndikubalandela CD zothola i-phone number yami ithi yona 0747138293 0747138293 on WhatsApp calls uyangithola kule number kanti mawu sendaweni yase Soweto around Soweto Izola eJohannesburg Tembisa ku Cosmos endaweni ezinjalo ngiyakulethela iCD lapho okhona ke kanti just make a call will get you a copy.
Ali kutoko emitova eti kubali ntoyenda Ali kutoko emitova eti kubali ntoyenda 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 salali sumigida ntoyenda ntoyenda ntoyenda
siyawakhulu-ke jahalekhaya sikufisela inhlanhla singagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele besilazo kulabantu abathi uJob Skala labanye bakhe abakubandla le-CCC abavalelwe entolongweni kabaphathwa ngemfanelo umthethwandaba sokulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.